Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi. Lamhlanje kungomvulo mhlaka 3 kumabasa 2023. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungabona upresident esebenzisa istatus ukucampaign sele problem enkulu. Ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa uhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise lokho okuthiwa yisona state of the nation address.
Izakhamizi zeHarare zikhonona ngokuthi zithola imbiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli Emmerson Mnangagwa ecela ukusekelwa ekwakheni ilizwe.
Thina sesilungiselela ukukhetho, yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazazimela ekhansilini edale ephalamende.
Lolu khetho silungelene kakhulu ngoba kwananzela ijunctive le ibandla emhlomantini, ibandla eliphila phakathi kwabantu.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele ukhetho lwalo nyaka ngamehlo abomvu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo wezemithetho. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 Ntulikazi kusiya ku 26 Ncwabakazi. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni eNew York kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zeHarare zikhonona kakubi ngokuthi zithole imibiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli Emmerson Mnangagwa ecela ukuthi zimsekele ekwakheni ilizwe. Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yikwephula amalungelo kaZulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Imibiko le ihambelana lendawo ehlala umuntu njalo icela uZulu ukuba agcine inombolo kumakhalekhukhwini esithi uzawethumela imibiko eminingi. Omunye otholela umbiko kumakhalekhukhwini wakhe ngumnumzana Tshawona Masiyambiri ohlala emzini weHighfield eHarare.
I received a message coming or purporting to come from President Emmerson Mnangagwa on my phone.
Ngithole umbiko ovela emuntwini ozithi ngumongameli Mnangagwa esithi ufuna ukusitshela okwenzakala endaweni esihlala kizo kuphambanisa amalungelo ethu ukuthi sithole imbiko evela kumongameli. Uthole ngaphi inombolo zethu?
Isakamuzi sasebuliriro eHarare umnumzana Darlington Matsonga ngomunye laye othole lumbiko.
What are expecting as citizens are not these love letters from Mnangagwa. What are expecting as citizens is service delivery, jobs, health care.
Asikhangelelanga incwadi lezi kumongameli, sikhangelela imisebenzi ezempilakahle kumuntu wonke. Ukuthi aqale ukuthumela incwadi lezi asizamukeli, sifuna ukuba sitshele ukuba uthatha ngaphi inombolo zethu.
Ingcishi ezicubula ezombuthazwe zithi imbiko le ilakho ukuphazamisa amalungelo kaZulu ngoba ikhipha indawo lapho umuntu abhalise khona ukuvota. Umnumzana Themba kuye moyo oyisikhulumeli sababalisi kunhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union ATUS uthi limbiko etshengisa ukuba kulokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Ezinye zezinto ziyafika abantu zibamangalise kodwa umuntu uyabe seziveza ukuthi yena uyini. Ungabona upresident esebenzisa istatus ukucampaign usele problem enkulu. Kodwa engunanzelelayo lapha ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa uhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise loko kuthiwa yisona state of the nation address. Kuvele upresident akumelanga ahambe ekhuluma ngemsebenzi esiyenziwe, imsebenzi yabonakala.
Lokho kugcizelwa ngumnumzana Desire Sibindi, yena othi nxa umongameli kunguye othumela limbiko kuyasolisa ukuba uphiwe ngaphi inombolo zikaZulu.
Ye, khona kuyasimangalisa kakhulu, yasimangalisa ngempela ukuthi abahloniphi amalungelo ngokuthumela imbiko engaziwayo lokuthi bayithatha ngaphi.
Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwentatha lezi ndaba zikhululekile eyemisa Zimbabwe ithi lokhu kuthunyelwa kwembiko akukho emthethweni, besithi bazathumela umbiko ngodaba lolu abakade bengakakwenzi iStudio 7 isiya emoyeni. Imizamo yokuthola imbono kahulumende ngalolu daba ehlule ngoba isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana walile ukukhuluma. Ngomnyaka 2018 umongameli Mnangagwa wathumela imbiko efanayo ecela ukuvotelwa okuyinto eyasolwa ngabalwela ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe athi aselumelele ukhetho lalonyaka ngamehlo abomfu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 ngoNtulikazi kusiya ku 26 Ncwabakazi. Ukhetho olwedluleyo oluka 2018 lwenziwa mhlaka 30 kuNtulikazi lapho okwanqikilana khona umongameli Emmerson Mnangagwa lo wayekhokhela iMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, yena osekhokhela ibandla elitsha ele Citizens Coalition for Change. Umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva uthi ngaphandle kokuthi iZANU-PF iqilibezele bazanqoba kulolu khetho.
Thina sesilungiselele ukhetho yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini edale lephalamende lozasimela ngumongameli through iprocess yethu esithi i-conscious candidate election process. Lapho silalela khona abantu bonke indawo zonke jikelele kuma-community ezitaradeni kuma-villages sikhuluma ke lamatitsha labosobhuku lezinduna lama-veterans besinika imbono yabo ukubana babona ngani ongasimela endaweni yabo ngukansila noma ozabamela edale iparlamente noma ke ozasimela engumongameli. So yikho ke ezinye inhlelo zokulungiselela sesiqeda ukubhala i-document lethu i-manifesto esayilontsha silungiselela ukhetho njalo ke sesilungisa also in terms of ukumeka sure ukuthi inhlelo zethu ziyahamba kuhleke ikakhulu indaba zezek niyabona ukuthi ke kule abuse eyenzakalayo indaba zama-phone number aphiwa abantu ke ngamanye ama-candidate okutshengisela ukuthi bale-access to the voters roll. So yikho ke sibhalele Zimbabwe Electoral Commission ukubana sihlangane labo sibonisane ngendaba ke ye-voters roll njalo ke lezinye zezinto ezifanele zilungise ukubana ukhetho ke luyenzwe ngendlela ke esemthethweni.
Kulabanye Siziva abasola indlela elizakhetha ngayo labo abazancintisa belimele kukhetho oluzayo. Bathi bekumele lenze ama-primary elections afana nje laweZANU PF. Ungathini ngalokho?
Hayi, laba abaningi abakhalayo ngabeZANU PF izana ngeza kuyakhala ngenhlelo zethu ngenxa yokubana bona they are not part of our movement. Abantu bakithi babakhulumayo iZimbabwe yonke jikelele ukubana thina njengama-community sifuna ukufaka umbono ubana ngubani ngubani ozamela ke inhlanganiso yethu. So leyo principle asikwanisi ukuyilala ngoba iprinciple evele ebantwini, we are a citizen movement. So i-movement leyo idetermine inhlelo zayo ngama-citizen. Thina okwethu njengoba ukhokheli ikulungisa ukubana ke izifiso zabantu ziyayenzakala, izifiso zabantu ziyaimplementwa. So yikho libona ke singabile temptation yokuphuma kuleyo ndlela kuleyo mgwaqo ngoba yikho ke okufunakala ngabantu. Abantu ke balokusuthiseka nolwazi. Sidiphe namhlanje i-template le-procedure yamanywa ukuze laba abakade bengazwisisi ahamba njani bebe lolwazi ukubana hayi angeke sayenza ukuvota kuphela kwabantu abalutshwane, kodwa kufanele ke sibe kwazi ukubana wonke umuntu uyavunyelwa ithuba lokubana ikhulume umuntu ke amfunayo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lo wake wamela isigaba seinsiza South edalele parliamente olilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi i-CCC iyazikhohlisa.
Lolu khetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela izangithezele libandla elisemantini libandla eliphila phakathi kwabantu libandla labantu. So izangithezi libandla eliqoqekileyo okuthi loba kubuya ukhetho akunanto esesabisayo ngoba vele sinamalunga azakala ukuthi la ngayizangithezi. So sizimisele ukuthi nangoba isiphi isikhathi uma bengamemezela ukhetho sizimisele ukuthi singene kulo ngoba silungiselele kakhulu.
Kodwa likhankasa nje baba Nkomo, kuyini elikuthembisa uZulu ngoba abaningi bayakhala bathi kukhetho olwedluleyo labathembisa imisebenzi labathembisa izulu nomhlaba kodwa bathi bayahlupheka sikhuluma nje kuyini okutsha elikuthembisa abantu?
Izamsebenzi yavela yathembisa kudala ikhulula nelindiswe ukuthi abantu bazoba lokuhlala kuhle. Izamthetho lokhu iqhubeka ikhala imanifesto yayo ukuthi yona vele kufana isebenzela abantu ithuthukise abantu ukuthi abantu baphile ngendlela enhle. Kokwemisebenzi ungakhokazelela amakhampani esiwabona evulwa minengi imisebenzi esibonisiwa khona imisebenzi ikhona ebantwini abantu bangena baqatshwa izinto ezijelele.
Abamabandla aphikisayo baba Nkomo bathi ngaphandle kokuthi liqilibezele kukhetho lolu akulandlela elinganqoba ngayo njengezanu PF.
Obviously we bathi bona endlesiwaphikisana lathi bathi bona izantuesaqhilezela kuyafane ugijimele omntu uzabeyazi ufaa unyawuphambili aezelo kulalokhu akhona ukuthi izanu PF ingena kulolu khetho bese libandla labantu bangabothi bangadliwa uma behliwa badliwe kuhlo ngoba phela khona ama-factors kanti zakhulumela nge-opposition abantu bagona behla ama-factors izanu PF libandla elikhulu elama-structures izanu PF libandla eliziqinile of course azingeza ukuvimba ukuthethiswa kumbe ukuchothozwa.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli weinsiza South edalele parliamente. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ngabe abalandeli bezanu PF abachaphazi inzuzo yomsebenzi wokuthengiswa kwegolide njengalokho okuvezwe ifilimu yomsakazo we-Al Jazeera, uhulumende uveza kuba le mali eyanela ukuhlawula ababalisi iholo abalifunayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba Kuyemoyo.
Teddy Chris udaba lwe-Al Jazeera lusivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela. Ngingakaphenduli okugcweleyo nge-Al Jazeera, umgabe kwelinye ilanga wavuke esithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu. I-Al Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I-5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa i-fidelity ingasetshenziswa lokho esikubona kusetshenziswa iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu, ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera, kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkati, kungabe kungomunye umuntu nje, kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe, kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kulento ungcole kakhulu asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli
manje njengenhlanganiso lina lithi kwenziweni ngalolu daba
njenge athuzi udaba solubekwe dandalala abantu yibo sokumele basukume bazikhangele ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili abantu abathathu abantu abahlanu bathola okungakanani ngicela ukuthi ngingakakhulumi okukhulu okusethusa kakhulu ukuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo ngabantu bamachurch osokuzasivezela lamhla ukuthi amachurch la ukuvuke khona emaningi kangaka yiwo asitshontshela o president labo bafuna ukuyasebenzisa amachurch wona la ukuze betshontshe asimfuni upresident otshontshayo asiwafuni amachurch atshontshayo abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlimi kungenxa yani behuquluza igolide elingaka bephinde besibuze ukuthi sizayenzani thina njengenhlanganiso-ke i-athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona hashtag myZimbabwe 2 moyo Themba kuye athuzi spokesperson
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-athuzi Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umnumzana Donald Trump yena owayengumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni kusasa kulandela okwethulwe inkundla ye-Grand Jury eNew York ethi kumele athonisiswe ngamacala awetheswayo. UTrump ubikwa esetheswa icala lokuhlawula ocatshangelwa ukuba wayengumakhwapheni wakhe unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu amadola emelika $130,000 ngesikhathi ekhankasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Igqwetha lakhe umnumzana Joe Tagopina utshele abezindaba be-CNN ukuba kaliqedakali icala aletheswayo. UTagopina uthi uTrump ukhahlanyezwa njengoba ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademokrats bathi uTrump kumele amiswe emthethwandaba ngoba wephula imithetho yokhetho. Owayephethe idale le-House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi uTrump kumele athoniswe amacala awetheswayo njengomuntu wonke weMelika. UTrump uthi uzakhuluma ngodaba lolu esuka emthethwandaba eNew York. Ubikwa elakho ukwetheswa amacala ambalwa agoqela elokuqhuba amabhizimusi yakhe ephambana lomthetho. UGibbs Stube weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Indaba kaTrump le njengoba vele esethe uTrump ngu-former president we-United States of America indaba yakhe kubhadela lapha upolistalo before ama-elections ya-2016 ama-presidential elections anjalo lapha awina khona yabona lapha nxa sikhangela umumolo we-America lwabazwekazi amanye ikakhulu e-Africa la akunanto etshiyeneyo kakhulu ngoba ungakhangela e-South Africa la uJacob Zuma wabotshwa wagwetshwa wayejele ephuma ukuba ngupresident esephumele ukuba ngupresident yabona i-institution leyana isikhundla sikapresident sona ngapha kwezinye izigaba zomhlaba emazweni e-Africa la mhlaba yonke jikele izisekelo zombuso wamazwe la amaningi ziyavikela umongameli nasesihlalweni ukuthi engathonisiswa engabotshwa kodwa nxa esephumile esihlalweni uyathonisiswa njengayena le yeZimbabwe yikho sikisekelo sombuso umongameli uba vele ngumuntu ongabotshwayo ongathwani nxa esesihlalweni kodwa engaphuma esihlalweni lapha nxa kulamacala ayenzakalayo amanye even engakabi ngumongameli eyatholisiswa nawo amacala nalawo
ye lapho babagawule utho ukuthi kuyahambelana lakhonokho okwenzakala kuwaye ngumongameli uDonald Trump
jakho lokho sokusenza uTrump kuthina wenza amacala kana veleka kabe ku president lapha waphuma kathesi vele amacala lana anjengana la sebe lokuza ngawo sebe mlandelela ngawo so akumangalisi lokho okwenzakalayo ku America into eyenzakalayo emhlabeni jikelele njengoba ngunika isibonelo se South Africa ukuthi uZuma wathi sephumile laphana anjalo simbonile uZuma laphana umnyaka lwana esesiyajenejele konke kukhona khonoko la khona apha eZimbabwe kunjalo ukuthi umuntu nxa esengasephumile kuba ngumongameli uyatholisiseka uyabupheka uyenza yonke into enjengana leyo konke kuyenzakala so asonto yokuthi ngise-America kuphela amazwe wonke jikelele alapho khonokho umongameli ovikelwe nxa esesikhundleni but nxa esesikhundleni sakhe konapha lapha avikeleke khona kodwa nxa esephumile esikhundleni usetholisisekayo ngendlela yokede ala
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Ele Poland libika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uza kwethekelela lelo lizwe ngolwesithathu ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Andre Duda. UZelensky ubikwa ezahle athathe lelo thuba ukuhlangana labadabuka kwele Ukraine ababalekela kwele Poland ngemva kokuhlaselwa kwelizwe labo ngele Russia. Iphephandaba le-The Financial Times libika ukuba iziphathamandla zakwele Russia seziphume ijumo zithathela bezomvikela labaqondisi bamankampani kahulumende ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports zisesabela ukuthi bangabaleka elizweni kumbe ukuvukela uhulumende kumbe ukupha ulwazi oluqakathekileyo lwezomvikela kuzidazelizwe. Inhlanganiso ezimela izisebenzi eZimbabwe zikhuthaza izisebenzi ikakhulu lezo ezikumisebenzi ongangena zidivane lengozi yokuhlaselwa ichefu ukuba ziqinise umkhuba wokuhlolwa isikhathi zonke zizivikele kulolu dubo lungakadali umonakalo kumpila kahle yaso. UMark Peter Ntambe uyalandisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Japhet Moyo uthi eleZimbabwe liyazama ukumelana nalolu dubo, kodwa izisebenzi kumele zihlale ziqaphele, zivikele impilakahle yazo.
Labo aba-exposed kuma-chemicals athize, kungaba ngabantu abasebenzisa kuma-factories manufacture ama-chemicals, kungaba ngabantu abasebenzisa ama-chemicals ngokwawo, kungaba ezingadini, silapho emaplazini.
Uqhubeka ethi imithethile ihlasela isebenzi ngendlela etshiyetshiyeneyo, njalo lokhu kaninginengi kusuka kubonakale ngemva kwesikhathi esithile noma esefike kwisikhathi sokuphumula i-retirement.
Siyakwazi ukuthi amanye ama-chemicals anga-affecta imuli, amanye ama-chemicals njalo anga-affecta umuntu ngaba inzalo yakhe. Ama-chemicals affecta abantu ke into eziningi ezitshiyeneyo. Yikho sikhuthaza ukuthi izisebenzi kufanele ziyehlolwa.
Uthi kuyikho kuqakathekile ukuba izisebenzi zilumukiswe ngalolu daba lokuhlolwa zikhathi zonke, ngoba abanye behlaselwa kanje esasebenza eze eyobona esegula ngesikhathi esesekuphumuleni noma esetshiye umsebenzi kube nzima ukuba ehlawulwe. Ohluza ezentuthuko yomnotho uDokotela Prosper Chitambara uthi izisebenzi ezilempilakahle ziqakathekile kakhulu kuntuthuko yelizwe lomnotho walo. Ethi ukutholisa kwemvikelo kwezempilakahle kumuntu wonke lakho kungaba licebo elihle. Okhokhela inhlanganiso emela izisebenzi zemigodini ye-Mine Workers Union Zimbabwe, umnumzana Sylvester Mshayike uthi lolu dubo abalubona kakhulu kulabo abagebha ezenziwayo ngaphandle komthetho bezimele.
Amakholokhoza yiwo abasebenzisile ukuze ama-chemicals bengelamvumo ukuthi basebenzise kodwa amamayini amakhulu balama license akuthi bavumele ukusebenzisa ama-chemicals lakho balayo imithetho abayilandela yona ukuthi basebenze kakuhle.
Uthi lokhu yikho okumele isisebenzi sinye ngasinye sikulandele sibone ukuba sivikelekile.
Izisebenzi kumele zilokhu zilandele umthetho. Akukho umuntu abambile ukuze nama-chemicals engela mvumo.
Inhlolisiso yaxutshwayo phezu kwalolu daba ngengcitshi ezijejeneyo ezigoqela uMnumzana Natshi lo Kasilo ikhomba ukuba kulizwe elifana leZimbabwe eliyamele kwezokulima lemisebenzi yemigodi kumnotho walo kuba lo kusetshenziswa kwemithi elakho ukuphazamisa abantu efana lama-pesticide lesetshenziswayo kokutshiyeneyo. Omushayike uthi abemba bezimele bagcina ke besebenzisa imithi efana le-mercury lama-acid besemba ikakhulu igolide ukuba ngenisa ke kudubo olufana lalolu. EleZimbabwe lile mithetho elawula amakhampani ukuba avikele izisebenzi benzi emihle njalo laveza umthetho we statutory instrument ngomnyaka ka 2020 wokuvikela izisebenzi zemaplazini ukuba zingahlaselwa yichefu ngesikhathi zithela imithi yokuvikela izilimo kuzinanakazana esijeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo inkokheli yenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenguqu ezifa emiswa umsebenzi siphikise inkulumo kamphathi Ntambo wezemidlalo uCassie Coventry ayethule edalela ePhalamende kunsukwane ezedluleyo ayekuthi kule mali engena kuzigidi lezigidi eyacatshayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli ngemva komhlangano wabawubize esigodlweni iHarare namhla isiphathamandla esasikhangele ingcebo zenhlanganiso yezifa uPhilemon Matshana uthe umphathi Ntambo wezemidlalo uCassie Coventry ubaninda ngodaka bona bemsulwa kuzo zonke izinto okuthi abaziphazamisa.
Taragidza vatori vonhongo varipo kuti isusu mari yatakapiwa kuzifa i53,000 apa
sitshengise intatheli izindaba ubufakazi obokuthi thina imali esayiphiwayo yinhlanganiso yeSports and Recreation Commission yi 53,000. Sibakhombise incwadi zebhanga ezitshengisa ukuba yangena iyimalini kanye lokuthi yasetshenziswa njani ngo-2019. Sibatshengise ubufakazi obenhlolisiso eyaqhutshwa yibo abe-SRC singekho thina eyokuthi imali ezaphiwa kumnyaka emithathu yi-86,500 kuyimali yakuleli e-RTGS. Injongo yethu bekuyikwazisa uZulu ukuba akula 2 million esayiphiwayo thina.
UMatshana uqhubekele phambili wathi akusilo qiniso futhi ukuthi eleZimbabwe kalikhathali loba lingabuyelanga ukuba lincintise komncintiswano yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kweFIFA.
Imwe nyaya nje ukuthi uFIFA kwanokuza abantu uthathi sikuda
kuzo. Olunye udaba ngolokuthi batshela abantu ukuba asifuni ukubuyela kuFIFA. Kodwa lelo ayisilo qiniso ngoba ngomvulo odlulileyo bebencenga abeFIFA besithi kukhona inguquko eseyisiyenzile kodwa batshele ukuba kumele baqale balandele lokhu abakutshelwa kuncwadi eyalotshwa ngoNhlolanja 2022.
Inhlanganiso yeFIFA yatshela abe-SRC ukuba ilizwe leZimbabwe lizavunyelwa ukuphenduka libe yingxenye yeFIFA nxa kungabiselwa ukamambo labanye bakhe. UMatshana uthi kuyisifiso sabo ukuba ugatsha lwezemidlalo ludinge ingcitshi ezizaphenya ukuba leyo mali izigidi ezimbili zamadola aseMelika ukuthiwa bayintshontsha yalobela ngaphi.
Saka kana munhu mkulu achiramba ihlala takapa
njengoba umuntu omdala ehlala esithi kulezi gidi ezimbili ezaphiwa inhlanganiso yezifa lathi sithi akudingwe abafundele umsebenzi wokucwayisa ngezemali baphenye ukuba leyo mali yayangaphi njengoba phela thina asizange sibone. Kodwa yena umphathi Ntambo uthi ulesiqiniseko esokuba wayibona ukuphuma kwayo.
Ilizwe leZimbabwe limiswe yinhlanganiso yeFIFA ukuphatheka kunhlelo zayo nyakenye ngemva kokuba benhlanganiso ye-SRC betshaye indiva inkuthazo yokuba akumelanga bangenele ekuqhutshweni komdlalo wenguqu. Lokho ngemva kokuba inhlanganiso ye-SRC imise umsebenzi inkokheli kaqamambo yisethisa amacala agoqela ukungaqhubi kuhle umsebenzi wokuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza unompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Kwanele Olive. olalelisayo ngontunga milinko mo likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk lilale.